So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuMbimbitho 2024 ngo Cape Stube. Endaba zethu lamhlanje.
Ofuna ukuya contesta angene kula ma by-election uyayazi leadership ye Triple C ozangena asebenzise ibizo le Triple C sizamkhipha
ibandla lesisisi lithi selilungiselela ukungena kukhetho lama by-elections kodwa lifuna abantu qobo lwabo abakubandlaleli.
Wa Democratic Party elandela ukubana kona wonke umuntu olelungelo eligcweleyo lokuthi ona abe khona into enjalo.
Eleza no PF lithi selilungiselele ukungena kokhetho lolu. Kulesi zalwane sakwele Zimbabwe esilesifo semvukuzane esihlala kwele Nigeria esicela uncedo. Salethulele zabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Ibandla lesisisi lithi lilungiselela ukungena kokhetho lwama by-elections. Elezano PF lenze ukhetho lwama primary elections izolo lapho kuncintisane abantu abahlanu abafuna ukungena ezikhundleni zedala lepharlamente ezaba khona kulandela ukusuka kwamalunga e-CCC, uNkosazana Fatsai Mahere eMount Pleasant, loMnumzana Rusty Makam eHarare East Jabati, balandela uMnumzana Nelson Jamisa wachia ibandla leli. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Sengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele we-CCC.
Leadership iyakhulumisana lezakhamizi zeHarare ukuthi what's the way forward, but kulamabizo asevele asefikile ku-ofisi yami ukuthi abantu bebefuna ukuthi bangene basupportwe ukuthi bakwanise ukukhankasa njalo bakwanise ukungena ku-nomination court ngebandla ele-Triple C. So leyo yinto ekhona, akula space esizasishiya ukuthi nxa sivulekile ibandla lehluleke ukuthi lingene. So we will occupy zonke nje ama democratic spaces avulekayo sisiya phambili.
Yes, siyabona njalo kulabo abanye abathi ba lokho beyi-CCC abakhokhelwa nguJameson nguThimba. Lokho labo besithi balakho ukuthi befaka abantu khona ngale. Bangabafaka besithi CCC liza kuphatha njani khonokho?
Njani njayelo, Triple C E1 ofuna ukuya contesta angene kula ma by-election uyayazi leadership ye Triple C ozangena asebenzise ibizo le Triple C sizamkhipha. Whether weyabe winile kumbe weyabe ngenile engakawini sizamkhipha ngani ngoba kule standing order, standing rule ekhona eyokuthi ungangena ungarepresenti lelo bandla. Sikwenzile lokho izolo, sizakwenza futhi lamhla, sizakuthi kusasa. Angiboni ukuthi abantu bengakwanisa ukuthi basebenzise izimali zabo, badlalise izimali zabo, badlalise lamandla abo, bekwazi ukuthi impumela yakhona izaba yize kusasa. So ngiboni ngani kuqakathekileyo ukuthi babuye bakhulumisane le leadership abafuna ukungena ngoba into yabantu, sivete sibone ukuthi yebo kambe uyi citizen njalo ucorrect njalo umimpo lapho kumele sekhipha khona izano. Nxa umincambili kuyukuthi ungapha ufuna ukuthi ebusuku ube lathi ntambama uye loya labaloyayo, hayi asoke sekuvumele ukuthi ungene ngebandla labantu.
Yes, ngathi kulabanye vele abadali nalizimele lani lenzo kwentando yenu njalo badlala bekuphikisa kuphela, so asazi ukuthi liyakwenza njalo kolo
ilizwe. ilizwe lilemthetho ilizwe lilendlela yokuthi lifeze ngayo izinto ukwenzela ukuthi ilizwe lingaze laba ungovernable la khona kuma spaces ethu khona apha kumele silandele umthetho ukuthi kanti vele umthetho uthini liza khumbula ukuthi ibala leli lithi ibizwe lithi TCCC sale register like any other organization so akula muntu ozavunyelwa sisiya phambili ozafuna ukuthi asebenzise inhlamvu zenhlanganiso yethu kumbe ozavunyelwa ukuthi asebenzise ilogo kumbe ozavunyelwa ukuthi asebenzise umbala wethu kumbe ozavuma ukuthi asebenze lona ngokwalo so lokho kungasehlula siza kuya futhi enkantolo ukwenzela ukuthi laba abantu abayenza into enjengayona leyo bajeziswe kube ngumthetho
Umnumzana Sengizo Jabangu ngoziti unobhala jikelele we-CCC asinelisanga ukuxoxisana ngodaba lolu labo kucele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba umnumzana Promise Mkhwanazi esikhulumele isecelelele ubengaphenduli umakhalekhukhwini isikhulumele sebandla le-ZANU-PF umnumzana Christopher Mtsangwa uthi baqhube kahle ukhetho lwama-by elections izolo njalo impumela yalo izavezelwa ozulu ngesiphangiphange Sixoxe lo mnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpophoma edale leparlamente uze sizwe ngokuqhakatheka kuma-by elections.
Uhlelo lwama-primary election luhlelo olokuvula esingakuthi ngesikhiwa yi-democracy ukuthi wonke umuntu olelungelo lokubana ame esikhundleni esithize. Kulalo lelo lungelo kuze kufike ukuthi abantu babe yibo abazakhetha ukubana hayi thina kulesi sikhundla sifuna lo so ama-primary ethu siyawayenza ngezikhathi zonke ngenxa yakho nokho ubana uwayi-democratic party elandela ukubana kona wonke umuntu lelungelo eligcweleyo lokuthi ona abe khona intwento ezinjalo
ye kodwa siyabona phela kwesinye isikhathi uzokubantu besithi hayi kuvele besikwazi ukuthi kuyangena bani laba abanye kupha ngokungena nje kunjalo
phela anti yabona empilweni bakhona abantu labalothiwa ngolami ngiyafuna noma umuntu ubonta hayi kulo muntu ovele epopular ebantwini ngenxa mhlawumbe ngemisebenzi yakhe kumbe usebenza kuhle nabantu uphila kuhle nabantu kodwa nxa sowufike into enjalo nyokuthi ona sokufunakala maybe u-MP ube ucouncila uzabona omunye layo umuntu ephonge ubuya la isimo kwaphana sithi hayi nami ngifuna ukuma khonapho ukuthi lingivoteli andiyabona so yikho okusho njalo so kwesi sikhathi vele abantu bayahlala bekwazi ukuthi hayi vele xa kula ma-primary uzanqoba ubani uzibani kunjengami lapha esigabeni sami sephelandaba kunzima ukuthi umuntu apha ngokuthi thutsha nje asume ukuthi ufuna ukumela nami ngenxa yokuthi mina ngiphila nabantu ngihlala labo khonapha sisebenza sonke siswela sonke sithola sonke so kuba lula ke yikho okwenza ukuthi nxa abantu kungatakula ama-primary ngama abanye abantu bemela bantu bathi ha vele siyakwazi ukuthi na uzibani uyowina kodwa khona kwana futhi kuyingozi ngoba kungadlisa umuntu abantu bethi ha vele lo uzawina bese besekele ukusuma ukuyavota besithi ha vele sewinele then omunye umuntu oyidagosi uzabuya kobana a-overtake ecine esewinile selisalela selimangala ukathi lapha sokuhambe njani selibona ngathi engxa mhlawumbe liqibilezelwe kumbe lento ezithize esezenzakele kukanti-ke linalithathe i-for granted situation ukuthi hayi lo muntu vele unjani uyaziwa ngabantu njalo uthandwa ngabantu so uzanqoba so wena usuhlala phasi ungasahambe uyavota
ye kunalikhulunkulu yalo ukuthi linalifuna ukubutha konke phela edala lephalamende lingabutha-ke selikwenzani khonokho nxa selilakho
uyabona ukhetho lungabuya kuyabe kuyinto ehambelana le-constitution yethu ezimbabwe so thina njengebandla asuke siyekele ukubana sishilde ama-candidates ekhetheni olungabe luthe lwathutsha lwasivelela sizawabafaka njalo sizakhankasa ngendlela ephakemeyo njalo sizawathatha lawo amasithi wonke ngendlela ephakemeyo ukuthi siwathathela ngoba anti abona odubo olugcwele engqondweni zabantu yiubona engalumbe ucabanga ukubana i-ZANU-PF ikhona ekuhlukumezeni abantu okanti-ke akula nto enjalo akula bandla wenza i-opposition kumbe yithi i-ZANU-PF ongathi ubusa ukuze ufuna ukuhlukumeza abantu akuyenzi khonokho
lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende obexoxa le-studio 7 ekobulawayo Izizalwane sako leZimbabwe esilesifo semvukuzane unkosazana Phoshi Radebe Moyo ucela uncedo esithi katholi usizo olufaneleleyo kuna ngale kule Nigeria. Siqoxele udadewabo unkosazana Sibongile Radebe Moyo.
okuqala ebecabanga ukuthi une ulcer iloke treat ulcer kanti akusi ulcer last year ngo December ngiyithuza ka December wabeseke phatheka kakhulu ke engene umfana lo waqala naye ubhuti lo amuse esibhedlela ngoba besephatheke kakhulu mayifika esibhedlela ke ngale Nigeria mabamcheka udoctor amtshela ukuthi unama gallstone une growth food okay achekwe ke and then kube indaba yokuthi mele enze ioperation and then udoctor athi kumele akhiphe izinto lezi ezilaphakathi kwakhe and then kube neoperation ke iphasi operation yakhona and then ke after udoctor makathatha lokhu kuphumile la esiswini igrowth leyo ayiselep athi uyoyicheka ukuthi ngabe yini athole ukuthi no icancer athole ukuthi une-colon cancer cancer yesisu yamathumbu so ke since ke ebambekile ngojanuwari ngodisemba until now so i-Nigeria njengoba iphatheke kanje ithole ukuthi une-cancer e-Nigeria but everything it's money medication it's money ikhimo abantu be-cancer vele njengoba sazi ukuthi kumele aphiliswe ikhimo so ikhimo it's money like everything yimali so ngithe mangithi ngiyabheka kwaba ukuthi kumele abuye mangithi ngiyabheka futhi ipokoto lami nje nefamily alingivumeli isikhwama sami silololo I'm unemployed angisebenzi
ye manje ucela ukuthi abantu bayenze njani bakuncede njani ma
bengicela ukuthi abantu bangincede nge-financially ukuthi ngimthengele ithikithi abuye usisi wami azothola i-treatment ngapha e-South Africa for free ngizokhona ukuthi ngimnakekele futhi ngoba ngale akazi muntu uhleli nje nalendoda yakhe akatholi usizo lutho sikhuluma nje njengamanje usekhaya ngoba isibhedlela sangale kumele akhiphe imali enkufana lo naye akamanga kahle esikhwameni so bengicela ukuthi abantu bangincede ukuthi ngibuyise usisi wami
yilapho udinga itikiti
ngidinga ithikithi bhuti wami ngidinga ithikithi lokuthi abuye ngiyacela ebantwini ukuthi ngicela ukuthi bangincede ngethikithi bangangifowunela or bangangitshela ukuthi ngize kuphi indawo into enjalo nje
cela usinike inombolo zakho
0847704202
ye iphinde njalo ma
0847704202
Unkosazana Sibongile Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa besixoxa laye eseJohannesburg. Siyangena kusigaba esilandelayo sesikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Namhla losuku oluqathekileyo lwamakholwa esiKristu ule Palm Sunday. UPapa uBenedict utshele umhlaba wonke jikelele ukuba abantu kumele bethandane. Abantwana besikolo abafika amakhulu amathathu sebekhululwe ngamalucaca ababathumba ngeviki ephelileyo. Le Russia lihlasele ngamandla namhla kuseni kule Ukraine kulandela ukubulawa kwabantu abedlula ikhulu lamathumi amathathu 132 ngamalucaca duzane leMoscow. Soy sikati sezamasiko.
Senana masiko
wesenzi umandla
lo baba mkhulu.
Namhlanje ngoqoka lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Namhlanje sikhangele udaba oqatheke kakhulu ulwethulwe uMongameli Emerson Mnangagwa othi ukhokho wakhe wayehlala kumzilikazi kwaMachobane. Kodwa lapho wagcina ehlala loBhengula. Kodwa abantu bayabuza imibuzo eminingi ukuthi athi khona nxa wahlala khona ngale. Kambe kajiya ngumntwana kajiya izizukulwane wapho ngobuyela nje ye singakangeni ke kungqoqwethu lomnumzana umbuso ngwenyasa ke sizwe ke umongameli Emerson Mnangagwa esedlula amazwi akhe kuntatheli zindaba khona ngale phuphu ye okuvulwe khona ke iphuphu Bakerfield Memorial Museum.
Zilikazi asked a young child from Chifchi who was brought here in the house of King Zilikazi as a little boy. That was my grandfather Mubengo. The King Mzilikazi then changed the name of my great grandfather Mpanzure to Mubengo.
Ukhokho wami odabuka eChibi wafika esigodlweni sikaMzilikazi wametha isibongo esithi Mubengo. Esa kesa sinisa kwa mapanzure.
Ye, lao ya mazuzi kama ngameli ya masumanga kwa. Ye, wana njani kono kukunyo ngameli.
Ye, mwaka ambe, beni ila lele, inkuluma beni kona matupa lami. Kulo mtuimbi, lo, ebe nkangele, lo tu mtuimbi, woku paga msa. Amusele enzo, o enzo, na matao, ajiti, aezi misele ufigela isizwe. Nase ngizwa ke, umongameli, tinda utaba, oluti yena, ukoko wake, umbiza ngokuthi Mubengi, wathunjwa noma wafika emncane emzimweni kwenkosi uMzilikazi, wakhuliswa khona. Ukuthe uma esekhulile waba ngumunye wamabutho. Eseyilibutho bayatsho lokuthi kuthiwa waphosa umkonto, ngoba lento iqala ikhulunywa ngisho naye kusekela mongameli ubaba uChiwenga. Kuthiwa waphosa umkonto wahamba about 60 meters. Okwakuqala nje ungenza inkulumo ekhulunywe yilaba baholi ukuthi ngiyabona ukuthi kulezinto lapho ezitshayisanayo. Okwakuqala ukuthi sizakhumbula ukuthi inkosi yethu uMzilikazi yayivele siphuma ezandleni zenkosi uChaka, okuyiyo engathi ngesilungu yayi-introducer umkhonto lo mfitshane obizwa kuthiwa yiqwa noma i-asegayi. Manje-ke siyamangala ukuthi manje lo esephosa umkhonto wayethatha kuphi ilokhuzana ama esingathi thina i-command or instruction ukuthi kawuphose lowo mkhonto, ngoba phela thina sazi ukuthi kwasokusebenza imkhonto emfitshane.
Ye, kodwa nxa sifika kwisikhono lapho sibili anisiyakwazi babesenza la ma-washu konkana isondo lebhiza nxa behlasela, kodwa ke vele umkhonto ungaphoswa. Lokho kuphosa umkhonto kwawo ngokudala. Ye, khonapho ke kodwa kajiyanga yini inzalo khona ngale emaNdebeleni, ngapho ngokuthi phula kuhlunje kumba wayengavunyelwa lokuthi abe lo mphazi.
Kuyamangalisa babudube ukuthi kanti iqhawe elalikwazi ukwenza umsebenzi ongakho phela amakhosi akithi adumile ayedume ngokuthi umuntu uma enza ukuqhawa kunjalo bayamklomelisa ngempela ngezinkomo, ngisho bemvumelela ukuthi athole abafazi kokunye kona impela endlunkulu wayephiwa umfazi. Manje siyamangala ukuthi kanti waduka njani umkhulu, kodwa sekuzovumbuluka eselesizukulwane esingumongameli wethu namhlanje. Laye futhi okucacayo ukuthi akazalelwanga esayidini yangapha, kwabakhuluma isiNdebele esizwa mhlawumbe omunye umlando uthi ngenze ukuthi udabuka eZambia, abanye wethu ngenze ukuthi udabuka ngapha kwelabadonga, njengoba la isiDonga nje sikhuluma, njengoba ekhuluma isiShona. Okanti ngapha esiNdebeleni uyamuzwa nje ukuthi uyahluleka ukukhuluma. Kodwa ke ngoba sasingekho sizathina ayikho into esingayenza, kodwa kunengempela ukutshayisana akhulumayo. Okunye ngizakhumbula bakudube ukuthi wayeke wathi kweminye iminyaka eyedlula lapho wathena ukhokho wakhe wayebizwa kuthiwa nguhlupheko odubeko. Njengoba yena namhlanje ebizwa kuthiwa ngudambutho, okusho khona ukuthi wanikeswa igama likagogo wakhe owayebizwa kuthiwa nguhlupheko. Namhlanje sengumubengo futhi kanjani, konke lokho kuthiya imibuzo ngempela. Asazi njalo noba sasingekho kuzathiwa mhlawumbe siphikisana nomongameli, kodwa ngempela ngempela lento isimangalisile ukuzwa lokho. Noma nje kade sikhangele ukuthi sijabule ukuthi umongameli uzokhumbula abantu bakithi. Okunye futhi okuthanda ukuphatha abantu kabi ukuthi umongameli izandla zakhe selegazi labantu bakithi ababulala ngempela ngesimo segugurawundi.
Lo-ke ngubaba uMbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Hhayi-ke sizeza ukuthi umongameli uzamphendula yini, siqhubekele phambili ngodaba lwethu. Ye, womanje soke isikhathi sezokholo lwesiKristu silontukamele komo.
Siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Kuhlanganeni kwethu okugcina sabala incwadi yamanani ekaNumeri, Numbers ngesilungu, elabe sasuka khona kuverse 4 saze sayafika kuverse 8. Namhlanje ngithanda ukuthi ungazibalela, ngobana ngizama ukuthi ngichazise okunye ubala enxa ungasithathela imizuzwana ethize. Ngithanda ukubana ngithi mina uhambo yimpilo. Phakathi kohambo lolu lwantamba kwa-Israyeli basuka eGibhithe besiya eKhenani, sebekhulumile ababekukhuluma inhliziyo yabo yaphela amandla ngenxa yendlela bakhuluma izinto eziningi bamthuka uNkulunkulu bamthuka lo Mose ukangaki sisizwa abantu bekhuluma amagama angayisiwo uNkulunkulu ilanga lishisile emhlabeni wonke izulu kalikho ngakula kudla kulamadlelo amanzi angikhulumi ngawo asilela emadolobheni sengisho lasemakhaya kodwa-ke uNkulunkulu esezwe khona lokho isimanga-ke yikuthi kazange enze masinyane konke ababekukhangele wabathumela izinyoka into engathandwa ngumuntu zabaluma bafa liyakwazi nxa sisaphila ziningi inyoka ezisilumayo lanxa singafifi kodwa inyoka zomhlaba ziyasiluma zikhona inyoka zenzondano iyakuluma ufe ungohambayo inyoka zobusela ukuthatha into engaqondananga lawe uyenze eyakho iyabe ikulumileke inyoka yobusela zikhona inyoka zabaxabanisi umuntu ovukela tshone laphilele ukuxabanisa abantu ngoba inyoka yokuxabanisa iyabe isimlumile uNkulunkulu ke uyakubona konke khona lokhu abantwana bakwa-Israyeli zabaqeda inyoka njengoba lathi kuleli lizwe zisiqeda inyoka zengxabano ezokuncitshana umoya omubi ukhangelela abanye phansi ukuncitshana abantu balambile kabalakudla abanye badla baze baphosele lezinja abantu abalamanzi okunatha lalabo esikhangele ukubana basisize bayehluleka ngobana inyoka yokuncitshana inyoka yokuzikhukhumeza inyoka yokuzenza ngcono inyoka yokuhuquluza inotho yesizwe iyabaluma ephezu kwabo udubo nje ukuthi iningi labo kababoni kabananzeleli ukuthi kumele benze ulutho oluthize ukuze bangafi bephila abantwana bakwa-Israyeli sizothiwa uMosi watshelwa ukubana ngenze inyoka yethusi ayifake emthini ayiphakamisele phezulu ukuthi lo olunywe inyoka nxa isimlumile aphakamise amehlo akhe aphonge ukuyikhangela leyo nyoka hatshi ukuyayithinta kumbe ukuyithini ukuyikhangela kuphela ngamehlo kuthiwa wayesila kuqakathekileyo ukuthi ukwazi ukuthi wena lawo inyoka zakulumhlaba zale impilo ziyakuluma okunye uNkulunkulu wenzela ubana sivule amehlo sibone ubana inyoka leziyasiluma usizo lwethu luyavela kuye kuphela sisensukwini zephasika kasikhumbuleni khona lokho ukubana nguNkulunkulu kuphela ongasisiza ngobana abantu njengoba ngike ngasho ngathi nxa basebelinywe zinyoka bakhangelana lakumose kumbe ku-Aaron kumbe ngathi bakhangela kulokho uNkulunkulu athi bakhangele kukho uNkulunkulu asisize sikhangele ke nxa sesiphakathi kwengxaki esizibangela zona thina sikhangele kuye uNkulunkulu uzakusiza uyasikhulekela uNkulunkulu ibala sisize ebudeni bendlela yempilo sisiza ngakuwe amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
sike sizwe ezabatsha
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami ngutabo kancube namuhla sixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa esemens health clinic Zimbabwe
amasevisi esilawo aqalela ku-general men's health yonke into ehluphayo umuntu esilisa okwanisa ukuthola usizo but silawo athiwa ngesikhiwa ama-focus areas sikhayelela izinto ezinjengabo i-rectal dysfunction premature ejaculation low sex drive
kuyini okwenza ukuthi ucabange ukuthi uqalise isibhedlela esikhangela abantu abesilisa kuphela.
Ngesikhathi sangkhona ubaba wami wayengezwa kuhle and uthi sithole sibili indawo ukuthi simhambise ethole usizo without any challenges. It was very difficult. That's when I discovered ukuthi ngesikhathi sona lesana we didn't have a single men's clinic in Zimbabwe. Yabona ngahamba amanye ama-countries o-South Africa and so forth balazo izibhedlela zama specifically.
Ekuqaliseni isibhedlela lesi kanye lokwenzakala nje nsuku zonke esibhedlela lesi yibuphi ubunzima elihlangana la?
Ngiqalisa isibhedlela then I was young, bengile 23 years only and bengingena experience or ulwazi in field health, but vision bengilayo. So ukuthola abantu abakade befuna ukusebenza lami, abantu bokungincedisa ukuthi into le ihambe phambili, it was very hard. And even bakathesi abanye abantu ngimabe ngikhayele babe phonga ukuthi hayi lo umfana omncane ukwazini kalakho akwazi, but mina ngabe ngilayo ivision engihaya ukuthi no izinto kumele sihambe kanje kanje kanje. The second one is batho ngiyasikhiwa ama-healthcare seeking behaviors. Yabona amadoda amaningi uthi engagula kuyamhlupha ukuthi ehambe esibhedlela. Even mina nginje sometimes mangingezwa kuhle isibhedlela ngilaso kodwa ukuhamba kwangikhona kuyangihlupha nami. Ukuhlala kwethu njengamadoda most times yabo uzitshela ukuthi ngangcono ngicinisele kuzaba ngcono kuzaba ngcono.
Kusukisela liqala isibhedlela lesi kuze kufike namuhla sekube le nguquko na eyokwengezeleleka kwabantu abangobaba ababuya bezokwelatshwa.
Ya, ikhona kakhulu kakhulu. For the first 3 months bekungela noma indoda eyiyoda eyabuya eclinic. By the 6 month mark yikho sasicelebrate ukuthi asesibone esesingida amadoda 100, but kathesi of kathesi sesincede over 13,000 amadoda.
Sibona lapha ungomunye wabantu abanominethwe ku-40 under 40 Africa. Uzwa njani nge-nomination ile?
I-nomination ayethu ngoba usually uma ngiyenzela umsebenzi wami ngabe ngingakwazi ukuthi kunabantu abaningi abawubonayo abananzelelayo ukuthi ngiyenzani. So ukuthola i-email kufithwa senginominethiwe and njalo ke ngikhayela abanye abantu enginominethwe ngabo, most of them ngabodokotela and bayenza umsebenzi omkhulu kakhulu. So kuyethusa ukuthi lami bangifakile khonapho, you know, kodwa nonetheless I'm very grateful ngoba kuyanginika lami i-encouragement ukuthi okay, kushuthi lo umsebenzi engiwuyenzayo uqakathekile and bakhona abakubonayo ukuthi ngiyenza umsebenzi oqakathekileyo.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa SMN's Clinic. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngutabo kaNcube.
Yes, awakhulu Tabo kaNcube sike sizwe zomculo.
Salbonani balalele, igama nguPrecious Diana, ngibuya eNkayi eGampina. Ngingumculi wegospel. Ngiqalele ndima yokucula ngo-2011. Njalo nginama-album amathathu nama-single track. Inyanga ephelileyo ngiphumise i-single track ebizwa ngokuthi Goliath. Njalo njengamanje ngiphezwe EP engikuyo ele-4 songs izophuma kungasikudala. Bengicela kakhulu uxhaso lwenu ikakhulu ekuvotelweni. Kunamalinki engiwasendela abantu ukuthi bangivotele. Uyaklikha kulinki ubese uvotela uPrecious Diana. Bengicela abafisa ukungivotela bathathe inamba yami bakwazi ukuthi baxhumane nami. Inamba zami zithi +27 8485 25503 +27 8485 25503. Bengicela kakhulu uxhaso lwenu. Umuntu ngumuntu ngabantu. Ngiyabonga bayani.
Ake se ufisela inhlanhla dadewethu ushaya isibili kuzwele olivalise moyeni ngenjabulo ngumthembo sithandibayo okeeps to be lilale.